siyabonga Sandra lo Chris ili chana njani makaya yikutivana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 10 ngombimbito 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com iwebsite njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamele inkomo.
Lo sithandekile mhla.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuxothwa kukababa uMakuma kumbuke ephathini bekungekho emthethweni awuhambanga kuhle. Bekufuze ukuthi abantu abaku-National Council bavote kuphume itsheka eliyi-2/3 lisithi uMangoma kasuspendwe abe sesuspendwa kuphathi.
Ukufuthelana lokujikelana aqatha kubandla le-MDCT kuqhubekele phambili lamuhla umabhalane ogatsha lwabatsha kuleli bandla uPromise Mkhwananze esola ukuxotshwa kukamnumzana Elton Mangoma.
Sesephesa icala lokuthi bayephule umthetho wephosa ngokuhamba bethele amakhadi ayebhalwe ukuthi job trafficking ngoba kwakusikhathi abantu abangu-520 bethatha izesa emathekeleleni kodwa abantu bangikhona bephuma emashonaleni.
Abatsha benhlanganiso yemthwakazi Joint Resolution Command batholakala belecala lokutshengisela besola indlela inkampani yezesa eqatsha ngayo izisebenzi.
Lanxa ilizwe lilezimiso ezijonge ukuqeda ukumemetheka kwegcikwane lengculaza ukuqonga kwemikhuhlane emacansini kubikwa lokhe kukhathaza.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukufuthelana lokujikelana amazwi aqatha kubandla le-MDCT kuqhubekele phambili namuhla umabhalane wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi esola ukuxotshwa kukamnumzana Elton Mangoma esithi kuveza sobala ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai nguntando kayiphikiswa. Umnumzana Mkhwananzi yisiphathamandla saleli bandla esesibili esesiphumele egcekeni sisola ukuxotshwa kukaMangoma. Wakuqala kube ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Tendai Biti. Egwalweni alulobileyo uMkhwananzi uthe kuyadanisa ukuthi bandla kalisalandeli umthetho sisekelo waso njalo kalisahloniphi imbono yabanye abantu abaphikisana lembono yobukhokheli balo. Usole njalo umnumzana Nelson Chamisa esithi ngomunye wabantu ababangela ukungezwani kuleli bandla ngokudinga ukuthabisa uTsvangirai emtshela amanga. Sixhume umnumzana Mkhwananzi wachasisa okunengi.
Ukuxothwa kukababa uMakuma kumbuke ephathini bekungekho emthethweni awuhambanga kuhle. Bekufuze ukuthi abantu abaku-National Council bavote kuphume itsheka eliyi-2/3 lisithi uMangoma kasuspendwe abe sesuspendwa kuphathi.
Usola kakhulu ubaba uTsvangirai uthi kalandeli isisekelo sombuso kanti lo Chamisa laye uthi uphambanisa into eziningi ebandleni. Kuyini ofuna kwenziwe kwababili labo?
Angizange ngisole ubaba uTsvangirai, ngisole indlela umhlangano oyenziwa ngayo. Embona mina ukubona kwami lokubona kwabaningi abathiyeneyo ukuthi umhlangano wazange uhambe ngendlela ofuze uhambe ngawo. Nxa sikhangela isisekelo sombuso webandla le-MDC esingathi ngesilungu i-constitution, sikhangele zona izinto ukuthi umthetho we-MDC i-constitution ithini xa umuntu emele asuspendwe emhlanganweni. And thina sithi lokho okhulunywa yi-constitution yikho kanye labo nyawo zethu bemele sinyathele silandela amabatha e-constitution size siqede i-suspension kamaMangoma sisemthethweni womhlangano we-MDC.
Esikubonayo lapha Mkhwananzi yikudilika kumbe ukudabuka phakathi kwebandla yini esikubone ngo-2005?
Hayi, shiso isilungiso sethu leso sokuthi ibandla lihlephuke phakathi sina sikhangele isinqumo sethu se-constitution sifuze sisincedise ukuthi senze izinto ngendlela. I-constitution yabhalelwa ukuthi ihlanganise eziningi nengeke ezihlangene ukuthi zibumbe ibandla le-MDC ezikhokhela abafundi, abasebenzi, omama, ama-students and so on, bakwanise ukusebenza within the framework of that constitution. And then ngiyethemba lokuthi singalandela khona okubhalwe esinqumeni somthetho se-constitution umhlangano sozohlephuke phakathi.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Douglas Monzora uthi wena awuqedanga izifundo zomthetho zokuba ligqweda, kungakho kukhanya kukuhlupha ukuzwisisa umthetho ikakhulu wesisekelo sebandla. Uthini ngalokho?
Lokho akulamsebenzi. Kungaqedi kwami ngaxothwa ngimela abafundi e-University of Zimbabwe, ngiyaziqhenya ngakho, kodwa okuqakathekileyo ukuthi ngumuntu owafundayo, ngafunda sibe ngaya phambili ngesikolo, ngumva kuba sengiqothiwe ngafunda ngaze ngagada le ndiza ngisiyafunda. So lokho angilani lakho, ayisike sikhuluma ngakho lapha. Lapha sikhuluma ngokuthi thina umhlangano wethu awulandele imithetho wayo, imithetho yethu esazenzelayo yona thina kusuze siyilandele. Yikho kuzasehlukanisa nezanu PF. Ayibona isikhanyiso senjengezanu PF ukuthi iyafaka imithetho elizweni ingawulandeli imithetho.
Umnumzana Promise Mkonazi ngumabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDCT. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ocubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu umnumzana Zenzele Ndebele.
Abakwaziyo bazavele bethi ukuthi kwena kudala kakhuluma ukuthi umodern science aye asiye lowo muntu abamcabangela ukuthi uwewe indoda engevele yona engafuni ukuphikisa kwathi umuntu angentando kaphikisa. Ngiyakayela vele into ye-MDC ayiqalanga namuhla. Qale muva ngo-2002 lapho kwaba ne-violence kwe-MDC wathaywa nakhona. Ngo-2005 kwaba ne-violence kwe-MDC futhi abantu bathaywa. Yiko kubalelwa khona okwakugcina sekusiba ne-split kwe-MDC kuphuma u-Welshman. U-Welshman aphuma u-MDC ngendaba ye-violence. Osizizen kids bayathaya bonke bona nabo abantwini. Kola lo abantu babekubona lokho ke kanti bengafuni ukuthi ukhulunywe ngoba ngesikhathi lesizayo silo sengashola umodeli izame ingatholi i-opportunity. But I think kola lo ngabantu babevele bekwazi umodeli yindoda evele nje engaphikiswayo njalo ethanda ukusebenzisa udlakela ngenxa yokwenza ngampikiso. So okwenzakalayo kwabanye abantu babathi bona leyo yinto esalitshelayo nakudala vele umodeli njalo.
Unobhala jikelele webandla uBiti ophume ngolesihlanu esithi ukuxotshwa kukamankoma akukho emthethweni. Namuhla umabhalane ogatsha lwabatsha uMkhwanazi laye uphume esola kakhulu ukuxotshwa kukamankoma kanye lezinqumo nje ezenziwayo kubandla. Kambe sokuyikuhlephuka kwalo yini, sokuyikuphuma kwabo uBiti labo uMkhwanazi ebandleni lokho?
Kuzokuthi kule problem ebandleni ngoba usecretary general isikhathi esiningi nguye omele bedila nezinto ze-administration yeparty, nguye omele eqotha abantu. So akuna muntu ongaqotha epartini usecretary general engakwazi. But into lesininanzelele lapha ukuthi khona abithi noma ngaze bekhulume njani abasoze bephume kwe-MDC ngesikhathi lesi beyefoma elinye ibandla. Ngoba ukuphuma kwabithi kwe-MDC beyafoma elinye ibandla kuthi ukuthi selize isithi le-parliament ayidingayo. Benza abantu bonela abasekele izinto abaningi bakhona ngama-MPs eHarare and abafuna ukusuka kwe-MDC beyefomela elinye ibandla ngoba sekushuthi ukuthi bayasala bengenazikhundla. So ngokubona kwami mbona abantu bazawukwazi umsindo wephakathi kwe-MDC bemelele o-2016, 2017, 2018 ukwenzela ukuthi befomela elinye ibandla ngoba bafuna ukugcina izikhundla lezabalazo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula izombusazwe njalo ulwela ilungelo loluntu.
Ukusenjalo ukudonselana phakathi kwe-MDCT eMathebeleni North lakho kuqhubekela phambili. Sikhulumisa leli bandla umnumzana Douglas Monzora lamhla igcizelele ukuthi wayengumqoqi wenhlelo kulesi sigaba umnumzana Themba Nkosi Sibindi nguye osaphethe isihlalo lindawo kulandela ukudilizwa kwekomiti eyayikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabang kumaviki amabili edluleyo. Kodwa uChabang utshele Studio 7 ukuthi lokhu akusoqiniso ngoba unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Thenta Ibithi umlobele incwadi egcizelela ukuthi nguye olokhu engumgcini sihlalo eMathebeleni North ngoba ikomiti ayeyikhokhela ingadilizwanga kulandelwa isisekelo sombuso sebandla. Ukuthi incwadi le ilotshelwe izigaba zonke zelizwe. Kodwa uSibindi yena owake waba ngumeya wedolobho le-Victoria Falls njalo wamela iwange East edalele ephalamende uthi emhlanganweni we-National Council waleli bandla ngolwesihlanu uChabangu lamalunga ekomiti yakhe bavinjwe ukungena lapho obekuqhutshwa umhlangano. Kwangena yena lawakhe amalunga okugcizelela ukuthi ibandla lakhe lithi nguye osaphethe isihlalo. kodwa uchabanga ukuthi kangenanga kule umhlangano ngoba kafikanga ngesikhathi esifaneleyo.
Chairman okhethwe kwethwe in terms of constitution ye-MDC yimi isibindi Thembinkosi ngoba ama-district wonke angu-13 abizwa ahlala phansi lama-members e-provincial executive avumelana ukuthi i-Martin North is on fire wini sifuna ukuthi sibe le-provincial council sizolungisa i-province yayo. Nxa sibizwa i-chairman ukuthi abuye kulowo mhlangano wayala ukubuya ngoba uyawazi amacala akhe uChabango okade wenza ku-province. Engeke ngiwakhulume kureki ama-district wonke ayakwazi ukuthi uchaba ngonani yikho ama-district yena sisiya kumeeting wayefonela ama-district esithi lingahambi emhlanganweni but ama-district wonke ayani ukulalela ilizwi lakhe ama-district wonke ahamba emhlanganweni afika afuma ikhorama kwi-more than 2/3 ngoba sashaya i-70% of the provincial council thina esimelele uTsvangirai asike savuma ukuthi uChabango akhulume nge-leadership yethu esithandayo. So yikho abantu bathi hayi Chabango Chabango ungafuna engqondo yona le ukhuluma kube nge-leadership mani eseleni mani nisifake abanye abantu abazasikhokhela size siye wini i-election ku-2018. So i-position eqondileyo ngi-chair i-Martin North ngimu-chairman wonke ngu-councillor ngu-MP ngubani we-MDCT kaTsvangirai yi-osematino yini engimcheyayo except emuntwini la othi hayi mina MDC angisayifuni selandela uChabango wonke ama-phone calls awenzayo kuma-district ekhuluma kuhle ngikubi nge-leadership bayangitshela labo bantu and ngenye into esizayihlalela phansi ku-province i-discus yile provincial executive yami wonke ama-executive lama-district chairpersons babekhona 29 March ngiyancisa wonke abantu mabe-MDC yabe-executive ukuthi babe khona.
Kusenjalo umnumzana Chabango uthi uvinje ukungena emhlanganweni ngoba engafikanga ngesikhathi esifaneleyo elabanye abakhokheli bezigaba kukanti amalunga ekomiti yakhe avunyelwe ukungena ndawonye lakamnumzana Sibindi okugcizelela ukuthi ibandla leli alivumelani ngokususa kwakhe esihlalweni sona athi ulokho esasiphethe uphinde wavuma ukuthi wake wakhuluma ngokuthi kutshintshwe inkokheli yaleli bandla.
Asinankokheli lanamhlanje silokhethi sadinga inkokheli ezangena ezinyaweni zikaJoshua Nkomo. Abantu bemathebelelendi bayamdinga uJoshua Nkomo. Lanamhlanje soke sikuye MDC siyamdinga uJoshua Nkomo. So nathi nasisithi asibeni le nguquko. Asikhangeli ukuthi abantu besithi sikhuluma ngomongameli sikhuluma ngenkokheli zethu ezisemandebeleni ezingaqondisiyo ibandla ngendlela okumele ziqondise ngayo ezingahambisiyo imibiko yebantu besindebeleni ezingalasifiso zokubona abantu besindebeleni bethuthuka ezifuna ukwenza ukuthi abantu besindebeleni babe ngabantu abangabayanga abaphila ezindlini zabo. Lokho kasikufuni ebandleni le-MDC.
Khuluma ngayo umnumzana Tsvangirai kumbe ukhuluma ngenkokheli ezisemathebeleleni?
Ngikhuluma ngenkokheli zesindebeleni ngoba ngivela.
Sitshela ngencwadi leyo othi uyilotshelwe ngumnumzana Piti. Kulobufakazi bani ukuthi ulayo ngempela? Ngubani kathe selimlalelayo ebandleni?
Thina silalela inkokheli zonke ezakhethwa eKapafield. Zonke siyazilandela. Ngalokho njengoba nasilalela inkokheli zonke ezakhethwa eBarberfield, ngesisekelo sethu sombuso, isisekelo sethu sombuso sithi imibiko izakhithwa ngusomlomo webandla. Imibiko yebandla izakhithwa ngumobhala jikelele. Imibiko yebandla ehamba isiya ebandleni izakwamukelwa ngumobhala jikelele.
Kodwa sikhulume lo mnumzana Monzora laye wathi ngempela umnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo emathebeleleni North. Uzalalela uphi?
Kutsho ukuthi-ke sokumele bona balungise indlu yabo. Ngani ngoba thina silogwalo olubhaliweyo hatsho ukuthi lubhalelwe imathebeleleni. Lugwalo olubhalelwe ama-provinces wonke aseZimbabwe abhalelwa wonke ama-districts aseZimbabwe ukuthi amalunga kawayele lokhu ade kuzama ukuzuza ibandla okwenzakale emathebeleleni lokhu ukuthi kakukho emthethweni labo nxa kufika kuma district abo kufika kuma province abo bakuyabele ukuthi kubiyinto kakukhe emthethweni akula muntu ozakhithwa esikhundleni sakhe kathesi ngoba sonke sakhethwa Congress.
Lo mnumzana Sengezo Chabango osanda ukukhutshwa kusihlalo sokuba ngumgcini sihlalo eMathebeleni North kubandla le MDCT.
Umahluli wedale laphezulu kobulawayo ele High Court umnumzana uJustice Kamocha usegenqule isinqumo sebandla le MDCT esokuxoxa amakansila alo amathathu eteswa icala lokuvotela ilunga leZanu PF mhla kukhethwa umeya wedolobho leVictoria Falls inyakenye. UJustice Kamocha uthi abathathu laba lokhu bengamalunga aleli bandla kanti njalo basisengamakhansila okusemthethweni njalo bemela izigaba abakhethwa ukuzimela kuleli dolobho. Kubika intatheli zindaba yethu uThabang Mathebula.
Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba abaxotshayo laba abathi umsekeli kameya unkosikazi Norris Nyati, uRich Mguni kanye loRobson Salimu bephanyeke icala emthethwandaba besithi basolela ukuthi ukuxotshwa kwabo ebandleni akukho emthethweni ngoba zisetshenziswanga zonke izindlela zokulungisa ingxabano zangaphakathi ngaphambi kokuxotshwa kwabo. Ngokulandela ukuxotshwa kwabo ebandleni, abathathu laba baphinda baxotshwa umsebenzi kukhansile ngumphathi intambo wezamadolobho umnumzana Ignatius Chombo ngemva kokuthi ibandla le-MDCT limlobeleli city abasamelanga lona ngoba abalelelanga izinqumo zalo kukhetho lukameya lona olwanqotshwa ngumnumzana Sifiso Mpofu weZanu PF. Umnumzana Chombo, ibandla le-MDCT kanye lomasipala weVictoria Falls bebeqanjwe njengalabo okumele baphendule imibuzo yedale ngalolu daba. Kusinqumo sakhe, umnumzana Kamocha uthe abathathu laba basesengamalunga e-MDCT ngokusemthethweni njalo basesengamakhansila. Uqondise njalo ukuthi umasipala weVictoria Falls ababuyisele emsebenzini aphinde ababhadale iholo lazo zonke inzuzo ezihambisana lezikhundla zabo. Idale liqondise njalo ukuthi umnumzana Chombo, umasipala weVictoria Falls kanye lebandla le-MDCT bamise yonke imizamo yokukhupha omamangala ezikhundleni zabo, bangabaxotshi ebandleni njalo bangaphanjaniswa ukuba ngamalunga ekhansili kanye lekuqhubeni imisebenzi yabo njengamakhansila. Amacelo omathathu atshelwe njalo ukuthi akumelanga kubanje ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla zabathathu laba kuze kuvunyelwane ukuthi zonke izindlela zokulungisa ingxabano ezikhona ebandleni le-MDCT zisetshenzisiwe zehluleka ukuqeda umbango. Ngiyoko bulawayo ngimuThabang Mathebula entatheli Studio 7.
Intsha inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zesigaba seMathebeleland phakansi komanyano wemthwakazi Joint Resolution Command batholakale belecala lokujengisela besola indlela inkampani yezesa eyayiqhatsha ngayo izisebenzi ngomnyaka odluleyo. Intsha le itshengisele isola ukuthi inkampani yezesa ibiqhatsha abantu abangaveli esigabeni seMandebeleni. Abatholakale belecala ngabakhokheli bentsha le ababalisa umqondisi moyo loBusani Sibindi abazagwetshwa kusasa. UChris Gando Studio 7 uxoxele lunga lemthwakazi Joint Resolution Command umnumzana Alan Lalazi obekhona emthethwandaba.
Sisephesa icala lokuthi bayephule umthetho wephosa ngokuhamba bethwele amakhadi ayebhale ukuthi kule job trafficking ngoba kwakuqhathe abantu abangu-520 bethatha izesa emathekeleleni kodwa abantu bangikhona bephuma emashonaleni. So icala langikhona liqalise ukuba khona last year ngo-April. Lihlale linjalo icala leliyana lilokhu litholisiswa lilokhu liphospona. Kuze kwathi-ke namhlanje kwasekutholakala ukuthi ekuseni kwasekubizwa amadoda angu-2 kuthiwa yibo ababengamalida angikhona. Abantu labana babebhadele i-day babebesatholisiswa khonapho kwathiwa batholakala benecala lokwenza ukuba ngawudlame lokuthega lizimo then basebefa ngoba begcina besestokisini then bazaqhubekela bazagwitshwa kusasa. Kuthe ngemva kwemini enkulu kwasekungena abanye ade bengu-19 ngoba babebotshelwe yi-23 abayi-2 basebe-obsconda baphuma elizweni basebesala beyi-21. So then amacala atheswe laba ababili laba ngikelelo lokuthi bona bazama ukuvusa udlame le-tribalism elizweni ngoba bakhuluma ngokuthi why kuthathwa abantu besekwenye region bezokhatha kwenye region khona kulabantu khona ngapha abangalamsebenzi njalo amafemu vele avalwa ngapha futhi ethuthwa emathebelelini kanjiselashonalini.
Manje lapho lamhlanje bathe sebetshelwa ukuthi bafunyanwe belecala bebengela yini iloya?
Khona ujaha obebamele liloya i-aphili uzama ukuyenza so wasekuthiwa kusasa bazayenza kusasa nxa ukuthi icala liqhubekela phambili.
Lowo ngumnumzana Alan Mlalazi, ilunga lemthwakazi Joint Resolution Command, bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwaBulawayo.
Kunjalo nje sixoxe legqwetha lenhlanganiso le umnumzana Dumisani Dube, yena othi bazaphikisa isinqumo lesi.
Ubusanda umkhonzi wechajwa ezi-conveners under i-poster section 25-65 of failing to notify the regulating authority. That is, the officer commanding Bulawayo South station to carry that march in demonstration. So he found them guilty of that. Wasilwa Valera Gukatodi for sentencing Musas. But then laba abanye babo had the charge of under criminal section 46 of the criminal procedure and evidence that take criminal nonsense, including Ubusanda umkhonzi. So the same facts. And then particulars and the same police witnesses kuba kwithile.
So yeah, manje liza aphila yini nxa sikhangela kubana elinye icala leli baba akwithile?
Yeah, vele because throughout the process we're raising ama constant issues because you know people there are a lot of constant issues surrounding iposa. So whatever verdict as I hear, whether it's going to be suspended sentence, kumuza file custody, kumuza what the committee is, or going to take it to the constitutional court.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi sezilwisana lo kansila ka Ward 9 ofake emigwaqweni esetshenziswa nguZulu ukhethe aluthethe emgodini wakudala okucatshangelwa ukuthi uluthinda lwe-asbestos. Umnumzana Lionel Deneka owayengumeya waleli dolobho uthi okwenziwe ngumnumzana Thabani Moyo kulakho ukugulisa abantu abahlala eGwanda. UDeneka uthi izakhamizi sezitshele uMoyo ukuthi asuse ukhethe lolu emgwaqweni uZulu engakabulawa yimikhuhlane etshiyeneyo enjengemvukuzane. Uthi okubethusa kakhulu ukuthi uMoyo ufake ukhethe lolu lemgwaqweni oya eSenondo Primary School lapho okulabantwana abaningi abafunda khona. UMoyo walile ukukhuluma ngalolu daba. Asizweni uDeneka ixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Inhlabathi le bayifaka eGwanda inhlabathi elochinda ivela eChindeni mine imayini yavala kudala kukhanya ngathi ukhansela uthethe inhlabathi le wayithele wathi nako Ward 9 lesikolo engelamvume evela kucouncil. Ikhansela ezange isebenzisayo ulezimota ezithelayo zivela ungathi uzayile imoto zangikhona ngezika Obed Mpofu uminister and yena isebenza asebenzisayo ngezakhe.
Ye, so singathi ke abantu besabani ngakhona kokwenzakalayo?
Uthinda lolu alulunganga emphefumulweni especially abantwana labantu nje olukwazi these days kule mkhuhlane le HIV. Iyakhoza i-TB iphinde ikhoze lama cancer amanye angahlupha abantu. La kuthinda la ngikhona lolu aluthelile endleleni vela awulusetshenziswa ngoba noma ungatheli ithara phezulu ayibambi ithara liyana. Ngikhuluma so ngoba imgwaqo osetshenzwa ngokugavena usiya ku-VID eGwanda kuthiwa yikhale party road le yafakwa uthinda lolu. Ikhansela umgwaqo lwana uvale lanamhla lokhu uvaliwe ngoba ithinda lwana alusebenzeli aluhambelani lani le thara.
Singathi-ke lapho kufakwe khona khonapho ungathi kungaphi akusicasisele sibili njalo lokuthi kambe uvunyelwe mbani ukhansela lo ukuthi akufake khonapho?
Inhlabathi le uyifake eSonondo u-Ward 9 wayifaka lesikolo nje umgwaqo ongena esikolo. Into esikhala ngayo ama-residence ngoba wonke umgwaqo osekhanselini usetshenziswa yi-council. lapha yena ivuma ngazanga izuze ecounseling sizwa ngamahunga hunga lama report ukuthi khona ngale ecounseling ukuthi ngathi isibhakera ziyakhala ukuthi yena kazanga tshela abanye kazanga ihamba ku committee upho ngudobha nje izikhali zakhe zonezi lema grader lama tipper wangena wazenzela yena eshithi yena jobe nguye ucounselor ka ward 9 uzenza akufunayo namaphepha ndaba uphumile sithi nakadingi iresolution yecouncil kadingi uvumo khona ngale and kasiwatshelwa umuntu uzenza lokhu akufunayo.
Umnumzana Lionel Deneka ngoke waba ngumeya wedolobho leGwanda obexoxa ecingweni loGibbs Dube.
Lanxa ilizwe lilezimiso ezijongeyo ukuqeda ukumemetheka kwegcikwane lengculaza, ukwanda kwemikhuhlane emacansini sokulethe ukukhathazeka ukuthi iningi labantu alivikeli, okulakho ukukhweza njalo inani labantu elithelelana umkhuhlane wengculaza. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcweti enhlanganisweni ekhangela ukuqeda umkhuhlane wengculaza, iNational AIDS Council, zithi lanxa inani labantu elithelelwa leli gcikwane selehlile, kuyethusa ukuthi inani lalaba balengulamakhwa leminye imikhuhlane yemacansini liyakhwela. Inani labantu balengulamakhwa liyakhwela elizweni, ikakhulu emadolobheni eHarare, eMaswingo, eGweru kanye laseGogwe lendaweni zeMandebeleni, kuveza ukuthi iningi labantu lilakho ukuthelelwa igcikwane lengculaza ngoba lingavikeli. Ukumemetheka kwegcikwane lengculaza kuleli limi kusilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15%, kodwa esigabeni seMathebeleland South siphezu kwamathumi amabili ekhulwini i-21%. Ingcitshi zithi isigaba lesi khathazwa linani labantu lihamba lisiya emazweni aseduzane, ikakhulu iBotswana leSouth Africa, okwenza iningi labantu lithelelane imikhuhlane emacansini njalo liphuze lokuya ezibhedlela. Umongikazi unkosikazi Rosemary Ndiweni uthi baningi abasakhulayo abalomkhuhlane wengulamakhwa abahlala layo bengadingi ukwelatshwa kuze konakale emzimbeni.
And abazali esikhathini esiningi bakhangela umntwana lowo esegula sebezama ukuhambisa esibhedlela. Esikhathini esiningi kuyabe sokungasasizi ngoba inzalo ihle ivaleke khonapho ukuthi even esefuna eseyendile kumbe later on in life esefuna ukuthi asizakale uyabe engasakwanisi ukuthabela abantwana.
Ekhuluma labasakhulayo ngempela viki kobulawayo, umeli weBulawayo East edalela eParliament uNkosazana Thabita Khumalo ubatshele ukuthi kuqakathekile ukuthi bavikele emacansini, kuthi lalapho bengavikelanga baphange bayidinga usizo kwabezempila kahle nxa bethe babalengulamakhwa.
Now mina uma sengisiba nama STIs at this hour, you have to look after yourself whether you want it or not. AIDS is there and if you don't protect yourself.
Ingcwethi zithi ukukhwela kwenani lemikhuhlane emacansini kutshengisa ukuthi abantu abasavikeli, okulakho ukuphambanisa imikhankaso yokuqeda ingculaza osokudinga ukuthi kuqalwe njalo imikhankaso yokukhuthaza ukuvikela kubontanga. Ingcwethi lezi zithi imikhuhlane njengesifilis, igonoria kanye le-genital herpes isisanda ukutshengisa ukuthi abatsha sebekhohlwa imikhankaso yokuvikela eyiyo yanceda ilizwe ukuthi lehlise ukumemetheka kwegcikwane lengculaza kuminyaka elithumi lanhlanu edluleyo. Umnumzana Robert Mazikanda osakhulayo uthi iningi labatsha lithelelwa imikhuhlane emacansini ngabadala ababathembisa imali. Uthi abatsha ikakhulu emadolobheni asemingceleni yelizwe njengePlumtree leBeitbridge bathwele nzima ngoba abanye bahlala bodwa bangumhlambi nje kazalusile, abazali kabakho, kuthi abanye bayathatheka ngezithembiso zempilo engcono kwamanye amazwe bese behamba bengela maphepha afaneleyo bebe sebedlongulwa bagcine belala imikhuhlane.
Abantwana nxa beswele ukubhadalelwa ngabazali school fees, most of them baphuma lapha besithi uyebhoda kuseduzane beqa ibhoda besiyeqela ngale kulama-boda jumpa these days bathi ngamagumaguma ababamba bebarephe bathelela ama-STIs abantwana labana begcine sebeswele abantu ababenakekelayo.
Osebenzelana labasakhulayo ebaxwayisa ngempilakahle yabo unkosikazi Thariro Makhanga uthi abatsha baswela ulwazi olwaneleyo ukuze benze izinqumo ngempilo zabo ikakhulu ngokuya emacansini. Uthi kuyadingeka ukuthi kube lenhlelo zokukhulumisana labo ngoba kwakathesi iningi labantu abathelelwa igcikwane lengculaza lemikhuhlane emacansini ngabatsha, ikakhulu amantombazana aleminyaka ephakathi kwechumi lanhlanu lamachumi amabili lane.
We're also looking at sensitizing adolescents, their parents and carers, and other key stakeholders on sexual and reproductive health rights.
Ingcweti kwezempilakahle zithi iningi lemikhuhlane emacansini ayilula ukubonakala okwenza abantu baphile layo iminyaka baze bathelelwe igciwane lengculaza bese konakala.
Siyabonga Ntombi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kwanelokho lamhlanje sihlobo lingayikatshana. I-Live Talk yalandela lapho esikhangela khona ukuthi